yithi lapha esigabeni sami selubhani esigaba segandangula lesi angakula lutho sibili siyakuzwa lathi njengoba mina ngingumlaleli wesibhesezini siyakuzwa kuphisa konke lokho kodwa-ke nxa ubuya nje sikhangele ukuthi la nxa uzabuya ngoba awukafiki kwesethu isigaba lowo muntu ukuthi nxa uzabuya siyakwazi ukuthi ngomphethiwa ngikhona bazame ukuthi-ke kube lobantululo kakungeni wonke umuntu indlala elapha baba inzima ngoba kathesi igogoko lithengwa nge-$10 futhi nxa usuli gayisa igogoko leliyana elingawuthi kumbe umumbu ubhadale $11 imali yangikhona kayikho baba kanti kayikho sibili mnumzana ithwele nzima ezifuyo zizaphela la
manje baphila njani abantu
sonke baba abantu bayaphila khonoko njengakithi lapha ezingadini siphila ngezingadi la izingadi lazo izulu belingekho khona liqala ukuna kuzona izinsuku especially ngo-February lapho liqale khona ukuthi ezifuyo zethu ziqala ukuthi zikhona kuhluma utshani lobo amanzi lo mfula sikhona ukuselile amanzi ukuthi hhayi okwezifuyo sesithi zizazuza ukudla kodwa abantu bafile kakula lutho baba abanye labanye abalendawo ezingcono enyawuthini bazazuza onyawuthi layo kayisikho ukuthi inyawuthi enjengeminyakeni okokuthi nxa kusiyafika umqando nje ngokokwedlulisa umqando lokho hhayi nengi lethu esigabeni sami segandangula kula lutho sibili isigaba sami segandangula kasila lutho kwalinywa kwaphuma kuhle ilanga labuya lathisa pho njengoba kuthengwa ukudla inhlanyelo yokuthi uyezithenga akusela mali susithi ngcono ukuthi nanzuzihleleni ngethenga lawo magogo kwabuyayo labantu kwezinye izigaba ezikhatshana